I-emergency contraception pill isetshenziswa ngabanye abesifazana eZimbabwe ukwenzela ukwenqabela ukuzithwala. Odokotela bathi kusobala ukuthi kulabanye abangalisebenzisi kahle. Uthubelihle Ndlovu, ofunda eNational University of Science and Technology, uthi kuningi okwenza abatsha belisebenzise iphilisi leli.
Abaningi abazali abakhulumi labo ngocansi. So bona bayebengafuni ukuthi umzali abone ukuthi khona umuntu sesenza ucansi. Abafuni ukumitha. Okwesi-2 yi-peer pressure. Njengoba bentshile ukuthi abazali abakhulumi labo bona sebebona kungcono ukuthi bekhulume bodwa sebetshelelana eceleni. 3 ungamitha umncane impilo iyabanzima. So yikho begcina sebethatha wona lama emergency contraception pills.
UBinon Ncube owake wakhokhela inhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uthi amankazana amaningi ikakhulu abasemakholitshini basebenzisa iphilisi leli ngoba kabazivikeli uma besiya emacansini.
Lingakhangela kube lesurvey enye ebitshengisa ukuthi abantwana kuma-tertiary institutions abaningi sebelomkhuhlane we-HIV and AIDS. Sesinabantu abaningi abangesabiyo umkhuhlane but abesaba nje ukuzithwala. So yikho sokugcwala kakhulu ukusetshenziswa kwamaphilisi avalela ukuzithwala kulokusetshenziswa kwama-protection ngoba lapho abasekho khonapho sebesesabela ukuzithwala.
Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo kobulawayo uthi baningi abatsha abangasebenzisi iphilisi leli ngendlela eqondileyo.
Siyabona ukuthi sokubhahile ukuthi abantu basebenzise amaphilisi e-family planning la okuthiwa yi-morning after pill. Ukuthi umuntu uyabe vele emacansini engazange wavikela asevuke ekuseni egijima esiyathenga la amaphilisi. Wona amaphilisi la ayenza kuhle sibili ukuthi asebenze avikele ukuthi umuntu angazithwali. Kodwa into esidanisa ukuthi abantu nxa sebekwenza lokhu ukuthi sokuyinjayelo. Hayi lokho kakusakhwabitheki akumelanga abantu bayenze njalo.
Ungwenya uthi okuqakathekileyo ukuthi abatsha akumelanga be emacansini bengazivikelanga.
Kule mkhuhlane emibi enjengabo HIV, gonorrhea, syphilis, amawards, hepatitis B, umuntu engabathola ekuhlanganeni emacansini kungavikelwanga. Yikho hayi siyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bengaze bayenza injayelo yokuthi bahambe emacansini bevuke ekuseni sebesebenzisa leli philisi. So kuyi-misuse or abuse yephilisi lele okuthiwa yi-morning after pill.
Uzibusiso Mnandi omela amalungelo abasakhulayo ekunhlanganiso e-abangane uthi abatsha banamhlanje abasaqakathekisi ezamacansi njengabakudala.
Indlela esesikhangela ngayo ucansi lendlela esikhangela ngayo ukuzithwala sokutshintshile sokusenza ukuthi abantu ucansi kabasaluthathi ngendlela abantu ababelithatha ngayo. Lokhu kuyenza ukuthi abantu bagcine bezisebenzisela amaphilisi lawa but kuyikuthi kudala ucansi lalingaphongukuyenziwa. Kwakumele kube lezinto ezenzakalayo, umele ulotsholo, umele uyenzeni ukuze uqale ukungena emacansini.
Unkosikazi Khadija Kasim, ingcwethi ecubungula indaba zabasakhulayo, uthi abatsha kabalalwazi olugcweleyo ngokuzithwala lokuzivikela emacansini.
I don't know if it's lack of emancipation or just simple ignorance or whether they're choosing to use this pill instead of other birth control methods like IUD, Jadal, Depo, or birth control pill. But I'm thinking it's just ignorance because by now, wonke umuntu usefundiswe birth control, different types.
Amanye amadokotela athi kumele abatsha bezivikele sonke isikhathi uma besiya emacansini kulokuthi besebenzise i-emergency contraception pill. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.